ukuhamba kwethu emsebenzini okwezinsukwana kuyaphambili. Amalunga ethu sikhangele ukuthi wonke akwenze. Isikhathini esiningi ukuya emsebenzini kulenze kwezikufunayo uze ukwanise ukusuka ekhaya uze uyefika khona emsebenzini uyesebenza iviki iphele. Lenyanga iyegcwala. So ngenxa yokuthi khonokho okufunakalayo kwangikhona kathe ezivele akusaneli. Sokunjengokuthi imali ye-transport, isikafu akusaneli ukuthi kukwaniseke. So abona ukuthi ungasebenza kumbe insuku ezimbili ngeviki uyakwanisa nawo ubudget udingadinge enye ukuthi uhambe. Hayi asiqhubekeni sephambili. Nanxa nje uhulumende ehudula inyawo ngoba uhulumende ngokwakhe yena vele kalandaba lezinto lezi ukuthi kuyalunga kumbe kunjani. Uhudula inyawo kodwa thina siyala konke sipresa siya phambili sikhala ngoba ongakhaliwe uyakwazi ukuyafela embele kwena. Vele wavela wasivula amanxeba siphefumula ngamanxeba nje kuphela siya phambili.
Kodwa libone ngani uhulumende uyawuyamukela yini umbiko wenu njalo uyakwazi ukuthi liphakathi kokukhalala umsebenzi?
Uhulumende, into yokuqala ngiyazi yani ukuthi thina siphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngithemba liyezwa okuningi okwenzakalayo kwabanye la amadokotela sibongeza kuthiwa ye sebexotshwe abangaka sebemisa abangaka. But thina lokhu asikwethu ngoba vele uhulumende unjalo. Xa engafuni ukuthi alungise izinto thina sifuna ukuthi abone ngikumbonisa nje ukuthi hayi asilwi asisoli kodwa ngikubonisana ukuthi ubunzima sithwalisane nini labo kabamithi amanizi abo lathi senze umsebenzi siyawufuna sibili ngikosithi hayi xa sesithwalisile ukuhambe emsebenzini siyasukuma sihambe siyesebenza yena ugovernment kamithi amanizi akhe ukuthi nasikwanise ukuyasebenza lathi kwi-environment enjani e-right sisebenze singalandlala.
Isimo lapho ezikolo sinjani? Siyabona ukuthi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso.
Ukukhona sibili ngoba sokuyindawo yokuthi umkhokheli wesikolo abone ukuthi abe le-arrangement angayenza ukuze umsebenzi wangkhona kuqhubekuye phambili ngoba akulalapho angathatha khona imali akanikelwani ukuthi abuye athini.
Kodwa abanye ababalisi bakwezinye inhlanganiso basebenza.
Ye, but thina besifisa ukuthi ngaye utitsha wonke nje kungalani lokuthi kumbe ngeya-Tuesday kumbe ngowani ngoba ipay i-government ayi-employer ngama-Tuesday. Labo nabe belokuza abalaba kutholayo. So into yokuthi bona babe betshona bena begubuzela amakhanda nje bephakathi kokuthi bekukutsha akuncedi. Abaphume egceke nje bezinto zabo abazisisi bebemelela amalungelo abo njengesisebenzi. Impilo ibalungele ngoba bona uyawesinga wathayini.